kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Hola, Mugela, Studio 7, Womgqibelo, Mhlaka 19, Ngwabakazi, 2017, uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla.
Iqiniso ukuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi.
Impilakahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka isiba yimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kanti vele eGwanda kuhamba njani?
Edith Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esize eGwanda, umlango wakho kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda, so sebezuza ukuthi ha kanti kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phose njani.
Udaba lokutshaya amantombazana eSouth Africa ukuthiwa kwenziwa unkosikazi Grace Mugabe bekukhangelelwe ukuhlaziywa ngumhlangano wenkokheli zeSADC lamhlanje eSouth Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lokhu kulokufuthelana kwabasekeli bebandla le-MDCT kobulawayo kulandela udaba lokungena kumanyano wamabandla. Kumaviki amabili adluleyo kuqhamuke udlakela emahofisini ebandla le-MDCT kobulawayo phezu kokwabelana izikhundla zokuncintisa kwabamabandla akumanyano we-MDC Alliance. Amanye amalunga aleli bandla athi lokhu lungalungisiswanga udaba lokwabelana izikhundla zabameli bedale lephalamende. Kodwa isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi akusilo qiniso lokhu ngoba uthi yena ibandla libambene kobulawayo.
Iqiniso ukuthi i-political party elabantu abaningi balembono etiyeneyo, kodwa okuqakathekileyo ukuthi baza kusolva njani, baphumelele njani phambili. Ibulawayo ibambene kakhulu ebantwini bonke abama-political parties ukuthi umgabe sehluphile. I-target yethu njengabakathwangela i-MDC labo kobulawayo, umuntu ongayisuye yizanu PF lebandla lakhe lama-CIO lamanye ama-general. Thina aba-opposition kungabuhlukana imibono ethize, kodwa isiqokoqela yizanu. Angithandi ukutshaya inja ngifihle umphini. Iqiniso ukuthi iMDC kobulawayo yiyo ethandwa ngabantu njalo abantu babangivele likaThwangirayi. Isizanu isizama ukuxuka ukuhlukanisa abantu besithi hayi kulabanye abantu abangafuni iMDC Alliance, kanti bonke i-standing committee le-National Council lama-province uThwangirayi wahambile izwe lonke bamvumela.
Sike sezwa ukubana umongameli umnumzana Thwangirayi ulakho ukubuya kobulawayo ezoxoxisana lenkokheli, kungakuliqiniso lokho?
Baba uThwangirayi nge-constitution yethu uvunyelwe ukuxoxisana lama-branch, lama-province, lama-ward. Yikho-ke angazi ukuthi uma upresident evakatshela izigaba zakhe sokuthi ulanda uhlupho, uyahamba esiyakuzwa ukuthi abantu bafunani, esithi ngikuxoxisana loZulu. Akuqali namuhla ukuthi uThwangirayi uyabhoda ekhuluma nabantu. Abantu sebephenga usika ibunda besithi uhambele ukuthi kuyaphoxwana kobulawayo. Into engiyaziyo ukuthi i-leadership yonke e-standing committee isebenza noThwangirayi, i-provincial council isebenza noThwangirayi, kodwa abantu abangafuni i-unity of purpose yibo ababhala bakhuluma amanga. Namhlanje ngiyabonga ngoba ngitshela uZulu ukuthi kobulawayo sibambene. UThwangirayi uyabhoda indawo zonke njengoba sesilungisela ukhankaso lwaba-election. kesiza kufundisana ngama FDV biometric voter registration uTsvangirai labo khuthe labo Debe labo Moyo labo Munzora nesinasa sending yonke jikeleze iyahamba ivakatshela abantu bayo befundisana becocisana besenza umbono ofuna nguZulu ikho ke ngiyabonga namhlanje ukuthi ngilitshela iqiniso mahlabisweni.
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isikhulumeli sebandla le MDCT kobulawayo. Impila kahle kamsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa iqhubeka ilokhu iyimfihlo kulandela ukugula akwenze eGwanda. Kulembiko ethi Mnangagwa engaba wadla ukudla okulethefu kodwa uhulumende uthi uMnangagwa wadla ukudla okuhlobileyo. Kodwa sekumangalisa abanengi ukuthi akumgceke okwenzakala kuMnangagwa oyelatshwa eSouth Africa. Ngolwesine abasakhulayo bebandla leZanu PF benze umthandazo kamnumzana Mnangagwa kodwa enye inkokheli yebandla yavuka ikhalaza ngolwesihlanu ukuthi bakwenzeleni lokhu. Izakhamizi zeGwanda zona zithi zimangaliswe yisehlakalo sokugula kukaMnangagwa. Sixoxe lomela izakhamizi zeGwanda umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo.
Kuyinto ekade singa eqalise abantu bethu sike okwamaqhini ngemzwana kusenzakala ngezinsuku kusanda kwenzakala. Bekuyinto abantu kade bethu sile ukuthi kathi manje pho kwenzakaleni kutheni, ngoba abane babengabonanga ukuthi kwenzakala. Bapho kubona imoto ziphuma sezigijima le helicopter sisukuma sihamba, bazosala sebekuza ukuthi hayi bekuyinto enje kwabethusa ukuthi pho bekudliweni kwenzakaleni. Akwakhathesi umumo suyehlile mbijana, sokuyinto abayihlekayo njengelizwe lonke behleka nje ukuthi eGwanda kusadliwa ice cream wathini thini into ezinjalo. Bebuye bekhuluma abantu ukuthi awukati kwenzakala njani. U-Elliot Manyika wafa esuka eGwanda, uBodagezi wafa esiza eGwanda, uMnangagwa kuphose kwamehlelo okubi eseGwanda. So sebezibuza ukuthi kathi kuzama ukuthi kuthiwe abantu beGwanda phosi njani, kwenzakalani? Hhayi, bathi umumo wakathesi beshe kuyinto zathi ziyithatha njengelizwe lonke, ngoba kusukuzwakala ukuthi hhayi akasekho engozini. So into zabantu abaphonge uyihlekahleka
khona kusenzakala njengokutsho kwakho. Akula muntu owakubonayo lapho ngibona ngehelicopter isuka, ngoba sizwa kuthiwa umuntu omdala wayesekhululeka khonapho emphakathini. Kuyini la kubona ngibona kuzana?
Abazwakala babeseduze bathi wabonakala esukuma kokuqala esiyendlini encane, wabuya waphenduka, wabuya wabuyela, wabonakala sehlanza. Ngaba beseduze ngoba i-VIP yayingathi iqamama mbijana lapho abantu ababekhona. Bathi ababeseduze yikho abakuripota ukuthi hayi babona kusiba lama-movement amaningi, kodwa bengazwisisi kahle ukuthi kwenzakalani. Yikho kubona sekusukunywa masinya abanye lokuthi kwaphunywa njani. Ababonanga, babona nge-helicopter yokuqala sisukuma ngama-2 ezinye zisasele zihlezi, basala bengasazwisisi ukuthi babuye abantu bethi hawu kodwa pho-ke thathi sibe sibhedlela lathi eGwanda basisolani thina, silabo dokotela kwasolakalani ukuthi agijimisele eduze khona lapho esibhedlela sethu. Kukhanya kwakulungisiwe, usually nxa kuzaba nomkhosi omkhulu kuba lezinto zonke on stand by ukuthi in case something happened. Pho kwehlulani ukuthi kumbe aqale adlule nje kuthi ayenzwe that critical first aid yithe esibhedlela, maybe abesethwala kunokuthi athwale ayegweru ankhona ezabuye eSouth Africa. Khona lokho abantu basale bengani bakubuza ukuthi hapho esethi isibhedlela sinjani.
Alo ke umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo omela izakhamizi zeGwanda ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Inhlanganiso ezizimeleyo bezihlangene kwele South Africa phambilini komhlangano wenkokheli zomanyano weSADC owenziwa kanye ngomnyaka zivumelane ukuthi icala eletheswa unkosikazi Grace Mugabe elokutshaya amantombazana athola ehoteleni elamadodana akhe kumele luhlaziywe inkokheli eqale umhlangano lamhlanje. Sixoxe lomnumzana Angliston Sibanda omunye kade esemhlanganweni lo.
Yebo, udaba lolo luhlelo aba into yokuqala kunkulumo zethu zonke. Okhuluma eqala emele sifika kuvulwa umhlangano uLiberty Bebe kade simthume ukuthi akhulume emelele iqembu lenhlanganiso ezimele zodwala ivele eZimbabwe. Uhle wakubeka wabasobala ukuthi ngasikusupport kuyinto embi, kanti njalo la njengenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition sifinde sagcizelela futhi ukuthi into eyenziwe nguGrace Mgabe ilihlazo, ikakhulu sisenziwa ngumuntu ongumama ebantwaneni, not only kuba ngumama but umama kumele ukuthi abe nguye okhokhela abantu, atshengisa abantu ukuthi umuntu okuthiwa ngumkhokheli ngumuntu onjani, umkamongameli welizwe ayethana labantwana. Kuyinto eluhlazo kakhulu, sizwa kusiko sisinqulu njengabantu Zimbabweans, uyasinqulula usifaka ihlazo ezizweni zonke. Kasivumelani lakho sikuthi siyakukhondema ngawonke ama-terms esingawasebenzisa ukuthi kuyinto embi. Khuluma ngokuthi kwabantu abesifazana kasithuthukiseniki abesifazana bephakamise, but umama lo uGrace abesefika echaya umntwana abantu kulokuthi akhuze abantwana bakhe abonayo. So kuyinto embi kakhulu and sikuyinto efakele ihlazo kakhulu.
Ngokwethula kwenu amazwi wonalawa, libona ungani azaphathisani, azakhulunywa yini le mhlanganweni omkhulu wabomongameli?
Yebo, kube le communique eyenziweyo ekhuluma nje ngezinto ezihlukuluza abantu makhaza kusadak region, kucommunique leyo. And ngokunye kwezinto makade omama bekhuluma ngeviolence le lokucindezelwa kwabesifazane, lokhu esisenzo sikaGrace Mgabe sesibe isibonelo esochuku olenziwayo ngalabo abasembusweni abalamandla ekucindezeleni abanye abantu abaphansi lekubabhekeleni phansi, ngoba into ayenzileyo into ethe ibonisa ukuthi nxa ungabalamandla uyenelisa ukwenza loba yini phezu kukabantu. Ngokunye kwezinto okusetshenziswa njengesibonelo sento embi okungafunwa ngabantu beSadak region.
Hello.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Ndlovu.
Ngiyabonga mnewethu.
Yezi hamba njani inhlelo zebandla emaphandleni babamzila, njalo zithini zakhamisi?
Okuhle ngakho ukuthi lokho esikhethi nasakhethi ukuthi sikumele yizinto ezimqoka emathebeleni le-Midlands, ezizona ezisusa phansi ukuthi thina sine sizodwa. Sithi thina kuqakathekile ukuthi nxa umuntu engena kumzabalazo kume sithi kumbangazwe, kube kuukuthi ubambe zona lezi zinto. Sibona ngazathi ziyemukeleka kakuhle kakhulu ngabantu kusukela kathethe e-Bright Bridge uze efike efolosi, kusobala ukuthi i-message iyangena eyokuthi ayifiki ukuthi sidabulize phakathi asomsebenzi wethu, kodwa njalo kayisomsebenzi wethu ukuthi lizwe leli lihlale libambene, ngoba silezinto ezisidubayo. Yikho nxa abantu nxa sikhuluma labo esikuzwayo ukuthi kuqakathekile khona ukuthi sikubambe njengabantu bakithi. Okwesibili okuqakathekileyo engikuzwa esikuzwayo ebantwini ukuthi nxa abantu bakithi bayabambana, wonke nala maphathi athi ameli Matreland abambane. Ngokunye singazathi siyakulwisa and ngikubonile ngomvulo nalo odlulileyo sisemakhokhoba ngemva kwesikhumbuzo samaqhawe la angafuni ukuvunywa iZANU-PF futhi ngamaqhawe baleli lizwe. Ngiyabona ukuthi into eqakathekileyo ukuthi lathi sizame ukuthi selile izandla sibambane lalaba abanye abafana nezathu ethi mele abantu bemathebeleleni, i-MRP ethi mele abantu bemathebeleleni, amabandla embona ingazathi sebekubeke sobala ukuthi inhlelo zabo kazibe phezu kwezinto zemathebeleleni ukuthi singasalele emuva. Sihlose ku-development ukuthi i-politics singaba yi-politics nje, i-politics kayibe yi-politics eza kuthi ilethi ingqobela phambili empilweni zabantu.
Ngamanye amazwi singabona libumba umanyano lamabandla owachoyo afana lezaphu lemthwakazi.
Wona la amabandla abantu ngiyabona bangathakazelela khona lokhu, ngoba lathi sikukhangela ukuthi nxa kuyukuthi ngesizo lonke siyavumelana phezu kwezinto esifuna zenzakale emathebeleleni bese sisiya njalo siyanintisana. Sibona ngazathi kuqakathekile ukuthi sibe lo manyano wethu esingathi yi-coalition yethu kumbe i-alliance yamaphathi emathebeleleni. Nxa singavumi ukubambana ukuthi sibumbe iphathi eyi-one, kodwa okokuthina nje singahamba ngakho ukuthi nje sisebenzele ndawonye ukuthi singaphikisani ukuze abantu abakhethiwe kumbe ngamakhansi councillors kumbe ngama MP babe ngabantu abakhethele ukuthi basebenze ukulungisa udubo olukhona emathebeleleni yikho umbono nalo uvele usobala nxa ukhuluma labantu nje ukuthi alubana lingenza njalo thina abantu sithi sivota sisazi ukuthi sivotelani kulokuphonga uyavota ukuthi uvotela ibandla elinje ungakwazi ukuthi limeleni ngoba iminyaka yonke nale ngu-37 abantu bebevota kuthiwa kungalanto nje bekwayetafuleni ukuthi livota nje livotela lokhu bese kuthiwa sobala ukuthi hhayi vele ivotela udubo.
Zona yiziphi inhlelo zentuthuko ibandla lakho elizaziqakathekisa alubana lithe lathola amalunga edalela ephalamende emaphandleni?
Ngileyo kakhulu ukuthi nje khona ukuthiwa ngama-capital projects izakhiwo ezifana nemigwaqo izakhiwo ezifana nezikolo okufana lamaklinika esingathi i-water development i-resource development yamanzi ibhorane lamadamu yizizinto eziqakathekileyo kakhulu kodwa siyananzela ukuthi kumele ukuthi kuhambelane lokwakhiwo lokuvuswa kwama-factory amafemu ayiwona adala umsebenzi njalo azakwenza ukuthi abantu abasuka amafemu la akwazi ukuthengisa izinto azenzayo kulawo ma-project esinabe siwakhangele sibona ukuthi yizindawo lapho esisalele khona kakhulu ngemuva ngenxa yokhulumende ka-Robert Mugabe in the last 37 years abantu abethu basebenza emathebeleni le-Midlands abantwana abasebenza emathebeleni le-Midlands ama-youth emashonaleni abantu bakithi bayakwagqoki khona lokho kumbe kusebhinga kumbe kusetsholotsho kumbe kusembembezi kumbe kusenkayi kumbe kusebhayibhridge bayakwazi khona lokuthi ayisuke abantwana bakithi abasebenza esipholiseni abasebenza ezikolweni ezibhedlela ngaphi langapi thina abantu abethu bengayike bahambe baye emashonaleni luhlelo esilikhangeleleyo ukuthi into emali ukuthi ilungise ukuthi abantu baleyo ndawo babe yiwokula ama-department kahulumende.
Hayi, siyabonga baba uMzila, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo.
Lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni, sixoxa lo mkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Akuhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje sixoxa lomhlabeleli womdumo kaMaskandi uDuduzile Ndlovu owazakala ngelokuthi inono lakwethu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela kahle kahle ukuthi igama lakho lokuzalwa ngubani?
Igama lami lokuzalwa uDuduzile Ndlovu.
Ocula ngalo lona kuthiwa
inono lakwethu.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ukhethe igama elithi inono lakwethu?
Okay, ukuze ngikhethe leli gama ukuthi nje mina ngokwami ulo muntu othanda ukuba muhle, uthanda ukubukeka kakhulu uma ngisebantwini. So ngathi kahle kahle leli gama ngaliphiwa ngama-fans wami ngoba ngithanda ukuhlala ngihlanzekile. So inono umuntu othanda ukuhlala nje ahlanzekile.
Uqalise nini ezomculo le?
Ngingathi ngiqalise ukuthanda umculo ngisasemncane. Benginda 14 years uma ngiqala ukucula ku-church choir, but ukungena e-studio ngiqale 5 years back.
Nxa usuthi ungena e-studio, kahle kahle kuyini okwenzayo e-studio ngaphandle kokuhlabela?
Ukuqala kwami ukungena e-studio bengiyi-backing vocalist. Ngisiza amanye ama-artists ukubeka for ama-album wabo. And then after then I decided ukuthi ngikhiphe nani i-album yami. So i-album nje ngingasho ukuthi isendleleni yokuthi iphume.
Lapha kwezokucula kukhona yini okuthayayo kumbe ukuhlabela kuphela okwenzayo?
Nayi, ukuhlabela kuphela.
Ukugida ke?
Nokugida. Ukuhlabela nokugida, yebo.
Ontanga abasakhulayo abalingana lawe bagijimisa kakhulu lezi ezabo house labo gqomo, kodwa wena wakhetha uMaskandi. Ngasitshela ukuthi uhamba njani?
Ngiyabonga ke lo mbuzo. The reason why ngakhetha ukuthi ngishaye uMaskandi mina is because uMaskandi uhambisana ngathi ne culture yami yesiNdebele. So ingenelana kahle ne culture yami. Sina ontanga sesilandela kakhulu umculo wamanje akusekho abanye abantu like abacula umculo wasemandulo because it goes well ne culture yam.
Kuyini okukhangeleleyo kwela kusasa ucula la?
Engikhangeleleyo ngifisa ukuthi ngazakale umculo wami uthumele ngaphandle abantu bawazi and bawu appreciate. Yiyo lento engikhangeleleyo ngathi kusasa and ngikwazi nami ukuinspire laba abakhulayo.
Lengoma eziningi okunganani?
Okwamanje nginengoma eziyi-7.
Oyithanda kakhulukazi ngeyiphi?
Engiyithanda kakhulukazi ingoma ethi Woza Mmeli Wami. Iyo le ngoma engiyithanda kakhulu.
Sekathi ukwenza ukuthi ulobe lengoma.
Owangenza ngaloba lengoma ukuthi ngibe nama ngingathi ama challenges amaningi empilweni yami, ngingathi ukukhula i-background and stuff. So ukuthi ngithi Woza Mmeli Wami ukuthi ummeli wami makazi azongikhulula ngoba kuye kwabanzima empilweni yami. So yikho ukuthi ngiyibhale lengoma ukuthi uNkulunkulu wami makaze azongikhulula kule situation ebengikuyo.
Ungathanda yini ukuthi sibe yazi situation yakho?
Yeah, hayi, akunankinga. Okay, ngathi ekukhuleni kwami bengumuntu ongena help e-right, ngathi bengaphilanga kahle. So nobunzima nje bempilo ukuthi uma ukhula ekhaya kukhona okuselakalayo nje zonke lezinto.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi uInono ngubani, udabuka ngaphi, uzalwa kubani, libangaki engulini lokunye okunjani?
UNono ngahle kahle ubuya eZimbabwe, wazalelwa koBulawayo, wakhulela khona koBulawayo, but ekhaya ke ngiphuma eKhezi koNdlovu, uNdlovu baba ozala mina. Kithi sisikhombisa, mina ngowesihlanu enganeni sikababa, amantombazana abafana bathathu and then the rest amantombazana.
Hayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalandeli bakho?
Ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ngibe semsakazweni. Ngithanda ukubonga njalo bonke abangixhasile kule journey yami yomculo. Sengathi bengahlala benza okuhle ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Hayi, lathe sibongile. Lo-ke ngumhlabeleli womculo kaMaskandi uDudu Ndlovu, wazakala ngelithi Inono Lakwethu, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 4930, 6065, 15460, laku 13860 kilohertz.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicubungula udaba obeluseguduni kuleviki olungamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa echaye untombazana amthole elamadodana akhe eweteleni kwele South Africa Kodwa asigxili kuye yedwa sihlaziya ukuthi abazali abazithola bekusimo sikankosikazi Mugabe bengalulungisa njani lolu daba bengazokhelanga amalahle ekhanda. Sixoxa losakhulayo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Siyakwamukela kuhlela.
Yebo, ngiyabonga.
Usibone njani usenzo sakhe?
Okwakuqala kumele simanzelele ukuthi yena nxa esenza isenzo kasenze ngumuntu nje, kodwa usenza engumkamongameli. Amawodi ethu lamtshele iviki ephelileyo ukuthi wena uhlutshwa abantu abakho abanjani ababili ngeke wakhokhela i-issue. Kunaye nxa efika endaweni efika abantwana beganga waba namandla okuthi ethi uyabakhuza abantwana enjani engatshaya. Iproblem ekhona nje asila bufakazi ukuthi watshaya abantu bakhe yini. Kodwa nxa engabatshayanga oyabe phambanisile ngumntana akhe kumbeni mntwana lo usisi lo otshayiweyo. Sikunanzelela ukuthi kune-difference between i-discipline and abuse. The moment it's called physical abuse, usutshaye umuntu waphuma indindindi waqamuka loba wavuka. So there's a thin line, umntwana e-discipline. Kodwa nxa umntwana esesiba la ma-marks anjalo, that is when it becomes physical abuse. Amalungelo esekhuluma ngawo kulezi nsuku. In the past 10 years, iminyaka le ithondlulileyo, there are a lot of treaties and rights that have been put forward, specifically also for the girl child, umntwana oyinkazana. Thina ngendlela esenza ngakhona izinto culturally, sikubhalansa njani le mithetho ama-rights ona lawo. Sibindibani sokuthi uthathe i-electrical cord ulimaze omunye umntwana.
Abanye ke abesifazana kanye labesilisa abazithola bekulesi simo njengalokhu esasikuzwa kumavuzi umphathi, bengenzani abadala ukuthi bebaqondise abantwana bengasolwa ngumphakathi?
Kuba nzima ukuthi uqondisa umntwana nge-remote, kuba nzima ukuthi uqondise umntwana nge-bank account ukuthi usimthumele imali. Ngoba abazivumi la kuzeduni yikuthi abazali sebegijimisa imali zokuthi behambise abantwana laba esikolo bebaphele ukudla. But it has created olunye iduzo ngokuthi ungabi wabo besipha i-guidance. It has created a society abantwana abarouth. Ngoba sikhangela abantwana loba ama-youth abasakhulayo kulezi nsuku, ihlonipho isiphela isincikiliwa. So as long as umzali engekho to give that guidance, yikho khonokho okwenzakalayo. Kufanana nabantaba nalaba abakagresi esikhuluma ngabo, the mother has been absent. Yikho bethi sibala ngabo kumvesouth sebexotshiwe e-UK sibona amavideo begada izimota zabantu nani lani, because there's no parental guidance. Parents are busy with politics, the boys are busy with notwise. So akunamntu esingalenza, abuzali lomntwana kumele bendawonye or kube le system esihlobo esithembakeleyo esilesandla esingani silukhulu ukuthi esake umntwana endleleni.
Kambe udubo olunje silubona ebantwaneni abalenzuzo abalemali kumbe kungabe kutholakala ingqelangaphi?
Ngathi kutholakala ebantwaneni abangela sandla somuntu omdala ekuso ukuthi sibasekele esilukhulu. Njengentena lenxa sikhangela into eyenzakala ngabantu abakamongameli babhizi amlandelela kunyuzi sikuzonke, hhayi usevula i-university sokunje abantwana kodwa ngapha abanjani babodwa. So angeke ngathi kutholakala abantwaneni abatholayo, ngoba laba abagida labo uzananzela ukuthi ngabanye abavela nga kuphovathi abahluphekileyo.
Njengosakhulayo ungabachiyela liphi abanye bakho amantombazana labesilisa ukuthi bengaziphatha njani?
Mambona into eqhathekile, umuntu kaqale ngokuzihlonipha, ngoba lokunatha noma uzayenza lokho okwenzayo, kodwa nxa uwumuntu ozihloniphayo uzabakwazi ukuthi kuhloniphe umuntu oseceleni wakho, uhloniphe ngisho nomuntu omdala. Ngoba ngathi sikhuluma ngabasakhulayo, into eyenzakalwe ngugrace angithi ye utshayile umntwana, kodwa bekungatholakala ukuthi wesilisa etshaye umuntu owesifazane. Kodwa into yangikhona, nxa singazihlonipha sisinde ukuhlonipha nabantu abaseceleni kwethu, sinikwani singaphilisane, asidingi ukuthi sihambe sesibambe amakhodi egesi. Umuntu kafundi ukuzihlonipha, ngoba naye umama ugesi usine engasazihloniphi njengomuntu omdala, usine seziphatha njengomntwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo unkosazana Nozipho Moyo olwela amalungelo abesifazana. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga ke Sithandekile, ube lobusuku obuhle. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama ngu Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.